siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 23 Mabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamize zakobulawayo zimanyene labezokholo bavumelene ukuthi abantwana bengayi esikolo lapho zivulwa bekhalala isifungo esizaqala kwenziwa izikolo zivulwa ngevikezayo.
Okwakathesi amabhishops akhulumile, lezakhamize zikhulumile, labazali balabantwana bathe bona lokho abakufuna.
Ibandla leZimbabwe People First likhangelele ukwenza umhlangano wokukhetha inkokheli oweCongress umnyaka usiyaphela. Lanxa odokotela sebebuyele ezibhedlela empilo kobulawayo umumo lokhu ungamanga kahle esibhedlela lesi.
Ukubuya abantu bayabuya ngoba vele kwakula lapho abangaya khona. So bayabuya lawo into ehluphayo amadrugs yangekhoyo bebesebezama ukuthi bezincede ngokuyathenga emafamasi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izakhamizi zakobulawayo zimanyene labezokholo bavumelane ukuthi abantwana bengayi esikolo lapho zivulwa ngevikezayo bekhalala isifungo esizaqala ukwenziwa izikolo zivulwa. Isikhulumeli somanyano weChristian Alliance umfundisi uSenis Banda utshele iStudio 7 okunengi ngomhlangano abawenze izolo kobulawayo.
Sihlanganelane sikhangela ludaba lokuthi abantwana kumele benze isifungo nxa isikolo sivula. Uthi iMinister of Education ithumela incwadi ukuthi kwenziwe ngenkani. Ngakho sihlangene sasesivumelana ukuthi hayi into enjalo asoze sivume. Njalo into ebi khanya sibili egcekeni ukuthi wonke umuntu kungakhethela ukuthi uvela ngapho bengakuvumi lokho.
Kakhulu singathi thina kuyini abantu abangakufuniyo ngesifungo sone?
Okokuqala ukuthi iMinistry of Education ubaba uDokore kazange ahlangane labantu akhulumisane labo asiphumele egcekeni ukuthi into efuna ukwenziwa ngokuqala lokho. Okwesibili njalo nxa sikhangela ukuhlangothi lwesiKristu nxa iBhayibheli lithi lona akumelanga wenze isifungo. Njalo ke thina sikukhangela ngamehlo ukuthi laba abantu abasesezikolo ngabantwana abancane. Ngakho thina singeke savumela abantu bethu ukuthi behambe bayefunga ngoba naso isisekelo sombuso siyabavikela abantwana ukuthi vela akumelanga bebanjwe ngamandla ukwenza into enjalo. Nxa njalo umuntu esenza isifungo ebesethatha isipho ehambe laso khonapho kuyafana lokuthi usukhonza. Ngakho thina esingasakuzwisisiyo ukuthi kati yona iMinister of Education singena njani njalo kuyabe kukhonza ubani khonapho ngoba kumele ukuthi umuntu aphakamise iflag eZimbabwe. Njalo kuyakhulunywa ukuthi sihlonipha abantu abafayo. Manje thina ke ngesiKristu lokhu kuyabe sokulwisana lokholo lwethu. Ngakho sibona ngani hayi okwakathesi amabhishops akhulumile, lezakhamizi zikhulumile, labazali abalabantwana bathe bona lokho abakufuni.
Manje livumelani ukuthi kuyathathwa nyathelo bani njengoba izikolo zivulwa nje kathesi?
Into esiphumelalo esikubophile yilokho. Okokuqala ngomvulo udaba lolu sesiluthatha silusa kumthethwandaba ophezulu, i-constitutional court. Siyakwazi ukuthi kulo muntu oyedwa beseluhambisile kodwa kathesi sesiluhambisa thina njengobulawayo, abafundisi bonke abakobulawayo, izakhamizi zakobulawayo, abazali bakobulawayo, sonke sithi thina asikufuni. Ngakho sesikuhambisa-ke ngathi e-constitutional court. Okwesibili senze ugwalo esithi i-petition esithe abantu bebe besayina ukwenzela ukuthi siluthathe njalo lalo lube yi-evidence, isisekelo sokuthi lokhu asikufuni. Njalo njengoba thina iChristian Alliance sikhona ezigabeni zonke zelizwe leZimbabwe, abafundisi bethu kwezinye izigaba eMaswingo, eMashonaland, eHarare nakwezinye indawo sebeqalisa ukuqoqa abantu belunge suhlelo olufana naye. Okwesithathu thina abantwana bethu abasoze bahambe ezikolo ngelanga lokuqala nxa into le ingasoze imiswe ngumthethwandaba. Abasoze baye esikolo, akulandaba lokuthi ngabantwana abaseboarding kumbe abangenele esikolo khona phedrobheni, abasoze baye ngelanga lokuqala. Njalo sivumelene ukuthi ngolwesithathu kuzaba lo mthandazo omkhulu kakhulu kobulawayo esizabe sithandazela lindaba. Njalo sizimisele ke thina ukuthi sizathandaza sihambe ke siyekhulumisana nabo abantu abohlelo lokufundisa abantu abakhangela abantwana beMinister of Education ukuthi ngabe baqale bakhuluma lathi bengayenzini.
Umfundisi uSeni Sibanda isikhulumeli somanyano weChristian Alliance obekhuluma icingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Ivanda leZimbabwe People First likhangelele ukwenza umhlangano wokukhetha inkokheli oweCongress umnyaka usiyaphela. Isiphathamandla saleli bandla elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru, umnumzana Rugare Gumbo, utshele iStudio 7 okuningi abakwenzayo.
Yabona kwaphumelela. Anti abantu manqabe yenza izinto bayabe bele objective yabo. So kwayenza kuhle. Sibona njengakwayenza kuhle.
Khona elizweni ke eZimbabwe likhangelele ukuthi kungaba lokutshengisela yini elingakwenza?
Hayi, asikakhangeli into lena leyo. Kodwa into esakhulu anti ithola ama indlela ezithiyeneyo. So asikafiki lapho, asikakhulume.
Kodwa khona ebandleni kuhamba njani kwakathesi? Sibona ungani bese lithuli kakhona.
Hayi, yuhamba kwezinto phela. Lingakhuluma suku zonke mngani wami. Sakhuluma ukuthi tena sifuna ukuyenzani, sakhuluma izinto zona lezo. So siyalungisa izinto eziningi ukuthi sibe sikwanisa ukuthi sitshele ilizwe ukuthi thina sifunani, sizayenza njani and so on. Kodwa akuthulanga, anti siyabona ukwenzakalayo khonapha, so akuthulanga.
Likhangelela ukwenza nini iCongress?
Angazi, umuntu ongaziyo ngumavayele ngukhomisa wethu, ngiyolungisa zona lezi zinto. Kodwa sikhangele ukuthi round about October bangakhona ngale. Because kule zinto eziningi simele sizilungise singahambi e-Congress.
Zifana lani?
Actually ulungisa ama-structures phela. Ama-structure from ward, constituency up to provincial level. Kumele kube khona, kumele kube la makhadi, kumele kube le-mobilization yabantu. So kule zinto eziningi-ningi ezimele siziyenze.
Umnumzana Rugare Gumbo isiphathamandla sebandla leZimbabwe People First elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru ubekhuluma leStudio 7 eseHarare. Lanxa odokotela sebebuyele ezibhedlela empilo kobulawayo, umumo lokhu ungamanga kahle esibhedlela lesi. Odokotela bake bakhalala umsebenzi ngenyanga edluleyo ngenxa yokungavumelani ngendaba zeholo okubangele ukuthi izibhedlela ezivalisa esempilo zivale ingxenye yazo eyelapha abantu besuka ezindlini zabo. Sixoxe lomnumzana Jabulani Nyathi oyinhlanganiso yabaphila lomkhuhlane wezinso ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sibele ngani situation ingani iba normal kodwa hayi akukabi right start.
Nxa usitha ukabi right kuyini okwenzakalayo?
Hayi ukusebenza sebebuyela sebesebenza kodwa uthupho lukhona phela ngolemithi yona le ngikhona.
Kodwa bona odokotela bakhona bonke?
Hayi sebekhona kade ama dokotela.
Yoni outpatients seyavulwa yini?
Hayi kulezi suku ivuli iyasebenza.
Baningi abantu ababe bebuye esibhedlela kumbe njengoba usitsho ukuthi akula mithi vele sebebalutshwana?
Ukubuya abantu bayabuya ngoba vele akula lapho abangaya khona. So bayabuya labo into ehluphayo ama-drugs yangekhoyo bebesebezama ukuthi bezincede ngokuyathenga ema-pharmacy. Ngaba belemali but nxa ungala mali kuba nzima.
Manje abanjengaweke abafuna imitshina yona leyane ye-dialysis kuhamba njani?
Dialysis iyasebenza kodwa into yokuhluphayo ukuthi abantu bayazithengela ama-consumables. Njalo njengoba ukwazi ukuthi ngangakhuluma laphana ukuthi ama-consumables angikhona angane abiza imali eningi kakhulu.
Umnumzana Jabulani Nyathi ngwenhlanganiso yabaphila lomkhuhlane wezinso ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. nilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengelichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo Councillor Thabita Ngwenya ka Ward 6 kwaBulawayo esichathisela ngokwenzakala esigabeni sakhe. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga. Okwakathesi kulama-programu awukuphetha ithara. So u-City Council wathi sidinga ama-community groups esigabeni lapho esihlala khona. So nginabantu abangu-about 42. Abanye benza bavula imidelo, abanye benza bafake isigamba kuma. We can't absorb abantu bonke abasehodini. And yethu labo bayafuna ukusebenza ngoba ama-industry avaliwe.
Bakhona yini omama kumbe ngobaba abaningi?
Kakhulu. Ngabona ukuthi kumele ngingenise labo mama, labo ntanga, ama-youth bakhona, labo mama bakhona, labo baba. Kuyabuya kufuqa amabhara emsobozi. But omama bakhona bayakwanisa ukusebenza i-COVID-19. Ukuthi labo they're able to do that type of work.
Oh, labo bagebha imigelo omama?
Yeah, bayenza ama-worksuit.
Kule mbadalo yini abayiphiwayo laba bantu?
Yeah, kule mbadalo babhadalwa ngu-City Council. Endaweni yokuthi u-City Council employee abantu abasebenza ku-City Council. Sabona njengama-councillors kufanele sacela ukuthi abantu balendlala. Asike sinikeni eminye imisebenzi izakhamuzi.
Uhlelo lolu lukhona kwamanye njalo ama-ward?
Yeah, lukhona kwamanye ama-ward. Nxa singakahlanganisi uBulawayo wonke, kodwa lukhona kwamanye ama-ward.
Imuli yodiphiwa imali enganani?
I wouldn't say ngoba bazabhadalwa sebeqedile singama-contract.
Iwadi yakho imeleyo igoqela isidojiwe hostel. Sake safika kuliyana indawo abantu behlezi beminyene imuli ilendlu nje eyodwa eyiqomaqomayo phakathi.
Kuloko kunjalo balokho behlezi njengobanala ukufika behlezi kodwa abanye bakhona sebazuzi izindlu ezingezabo e-Country Park. Kwabunjwa ilokuzeni kuthiwa i-cooperative. So bancedise ukuthi bazuze izindlu amastenzi angana abakwanisa ukuwabhadala emteni ephansi. And abanye labo futhi kuzama ukuthi baphuma lawo baye kwezinye indawo ngikhona ngale Country Park. So balokho bekuphuma mbijana mbijana. Ngaphandle kwalokho uCity Council is aware of i-situation ye-SDGs. Kulokho kuzanywa ukuthi bangasusha khonaphana kuleyani indawo. Kodwa awukabilela. Kodwa umuntu wonke nje u-concerned ngakho.
Kuyathembisa yini ukuthi bazasuka? Njalo nxa besuka abakho abanye abangenayo yini?
Abanye bayangena sibili. Ngenxa yokuthi abantu vele bayahluphe kwiindawo zokuhlala. Like, bayangena ngoba bangena free housing office emzulikazi. Yiba bakhangela ama-flats wona lawo. So abantu bahambe beseyakhala ngikhona ngale mzulikazi. Then babe sebengena.
Uthe kulenye i-program eliyenzayo ungasichasela ukuthi yiphi?
Bezithi nga-aplayela ukuthi singasebenzisa yini ibhawa eduzane esidojiwe ema-industry ngale ngoba yayisebenziswa ngabengwebu. Then bavala ibingasetshenziswa kweminyaka. Basivumela abaka-councili njengama-residents ukuthi sisebenzise senza ama-projects khona.
Yeah, bengama-projects anjani?
Sizama ukwenza ama-factory sales. Asika-conclude so far ngoba kule committee ethi working on it. And besizazama ukuthi sazise u-Ward 6 wonke ukuthi sekusile ndawo enjalo. Sesiphiwe ibhawa. And sesizasayini i-lease agreement. Kulama-shared lezi zakhiwe eziphakathi. So siyabe siza-allocate-ana ukuthi omunye athathe indawo le enza ukukwanisayo. Yiwumbono ophakathi kwezakhamizi
ngaleyo project. Abantu wenzani, consulting amafoni and so forth. It's like ama-secretaries, yikho esifuna ukwenza. So we will be trying to create employment.
La isibongile ukuxoxa lani council.
Hayi siyabonga lati.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo councillor Thabita Ngwenya ka ward 6 wobulawayo obesichasisela ngokwenzakala esigabeni sakhe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile Mhlanga ube lelanga elihle.
Yeah man, from the jungles of Africa, this is the African dance time. You see me, I say? All right. Black, white, green, yellow, pink, and white. Everybody, come around. Shake on the body and go on like so. La. In the afternoon, show me the do. Come and just unwall me, make me feel so irate. Twist and turn, darling, mercy, check and shake.
Feel so butter.
Hey, don't be late.
Feel so yoyo.
In a rubber dub style.
Feel so hot.
In a dancehall style.
Come so hurry.
Hey, bump and grind.
Feel so butter.
Hey, slow and sexy.
Feel so yoyo.
Ah.
Bawuhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ebezikhokhela izakhamizi zakobulawayo ezimanyene labezokholo bavumelane ukuthi abantwana bengayi esikolo lapho zivulwa bekhalala isifungo esizaqala ukwenziwa izikolo zivulwa ngeviki ezayo. Ibandla leZimbabwe People First likhangelele ukwenza umhlangano wokukhetha inkokheli weCongress umnyaka usiyaphela. Lanxa odokotela sebebuyele ezibhedlela empilo umumo lokhu ungamanga kahle. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lilali.
Have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.